So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla zikufonqwa bakazi 2022 no Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 abathola kule mininingwane yabo engaqondanga okokuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota nxa bebengalungisisanga amagama abo.
I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla, uyahamba kuze-ke office kuphela ufike ubhale ukuvota akuvalwa noma kulamaye ama process ayenziwayo okufana lokuvota inspection.
Izakhamizi zakobulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imoda kuleli dolobho kumele imise umsebenzi ngoba isibangele ukungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali yokupaka ngenyanga.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto kazikho, kodwa-ke uhlupho olusuka lube khona, izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi, ongazami ukuhamba ngemota uyabuya isikhwama sakho sesibe.
Inhlanganiso emela intatheli zindaba i-Young Journalist Association isisole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba le-Newsday izolo zithetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo we-Data Protection Act.
Yazi okuhlupha ngokhulumende ukuthi odokotela asizeke size sakulomthetho othi umuntu engaba elatshwa odokotela bayavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo ebhukwini loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathola kule mininingwane yabo engaqondanga okutsho ukuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota bengalusingisisanga amagama abo. Kodwa abahlole lolugwalo kusalungiselelwa uhlelo lwe-delimitation exercise bedlula amachumi amahlanu ekhulwini i-50% kunani lababhalisela ukuvota. Okutsho ukuthi ingxenye yababhalisela ukuvota i-50% ingazithola isenkingeni yokungavunyelwa ukuvota ngoba ingahlolanga lolu luhlu ukuveza ukuthi imininingwane yabo yalotshwa kuhle. Ukucubungula lolu daba, uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eye-Ekhaya Vote 2023. Yena othi iningi lahlola lolu gwalo kubomakhalekhukhwini.
Ayinani leli life ngokubona kwethu life, kodwa esikunanzeleleyo ukuthi abantu abaningi basebenzise ama-mobile phones abo ukuverify i-information yabo leyo voters roll. Abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yaleya dikhona kuma polling stations ade sethe apho yizeke. Lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekule le platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni beku inspecting voters roll. 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu, kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso yokuthi khona ingabe kuvotwa online, ingabe kujuta iningi labantu liyavota, kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka ku-physically inspect or physically cast the vote, i-question aze yakhona ukuthi kungabe kuyilapha okulohluphe khona kakhulu. Lonke sisazama ukubakhuthaza abantu zethu ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhaliseni nini ukuvota. Kodwa sikunanzelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices awezeki. Okungasondawo ukuthi ungaphonga uvuka ekseni ezindaweni eziningi ukuthi susiya khona. Sokuyi cost yokuthi umuntu agade ibhasi, agade umchova, agijime ebhalise ukuvota. Ukuvota khona kuqathekile kodwa besikhangelela ukuthi ingabe bekungaba lenye blitz yokuthi sikhankase njalo ukutsha izekhi besebantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota.
Kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyo? Kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yezek njalo liyasuthiseka ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo?
Njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi se-blitz lapho izekhi izekhona ebantwini besibakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other. I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzekhi office kuphela ufike ubhalise ukuvota, akuvalwa. Noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana lokuvota inspection le delimitation lezayo, kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa. So abantu nxa lapho okhona ufinyelele lapho kuduzeleze ikoffice kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheno wabuye enkayi seta ugijima usuye ngena ezekoffice ekhona lapho eduze lawo ubhalisa ukuvota. Akumiwa ukubhalisa ukuvota noma adungekho elizweni ngesikhathi seblitz ubuyile kadezi uyafika ubhalisa ukuvota kumazeki offices. So kuqakathekile konke ukuthi abantu bakuzwise njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ukubhalisa ukuvota akakumiwa. Nxa ungathena 18 years namuhla hamba obhalisa ukuvota uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni, ewadini, e-constituency yakho landi. Kungakhathalekile ukuthi izekhi ilamanye ama-stages ewayenzayo afana nalabo inspection bona laba afana nalabo delimitation.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona Dibidi, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eyekhaya Vote 2023. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi ngoba isibangele kungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali ukupaka ngenyanga. Inkampani yakwele South Africa ethiwa 10D3 International ibikwa ibe lenzuzo edlula inkulungwane zamadola emelika angamachumi amane $40,000 ngenyanga ezinhlanu ezisanda kwedlula ngenxa yokubhaka izimota. Abanye bathi linkampani ayisuswe kuvunyelwe enye ezabhadalisa imali elingeneyo. Lokhu ngokunye ukwethulwe izakhamizi emhlanganweni owenzwe lentatheli zindaba kuviki edluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi abakwethulayo.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto kazikho, kodwa ke uhlupho olusuka lube khona, izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ongazami ukuhamba ngemota uyabuyisa amasako sesibethu moya ngenxa yokuthi i-city park i-23 i-city parking system yabo kayila zakuthi itikiti lelo ngelesikhathi esinganani. Ungafika upake 10 minutes uyachidola, ungasuka futhi epaka 5 minutes labo pake khona sokumele uchidola. Ngakho ke bayathi ziyathi zakhamiza ukuthi le indlela okwenzakala ngayo zenza ukuthi abantu besabe lokungena ngezimoto edolobheni. Njalo oso abamabhizimusi bayathi ukuthi ama-customer abamaningi awasafinyeleli kuma-business abo ngenxa yokuthi abanye sebedonda ukuhamba ngezinyawo ngoba sokumele uqume idolobho lonke usuka lapho usiya lapha usiya lapha, ngoba ungathi uhamba ngemota sokumele ukuthi lapho ufike khona wama phambi kwebhizinisi ethile sokumele uchiye imali. So abantu badikeka kusebenze ngaleyo ndlela. Njalo bayakhala ngalabo abafana abagqoka njengabebutho abayibo abahamba beklempa izimota leziyani. Khanyaka baphatheki kuhle, izakhamizi kaziphatheki kuhle, abantu labana ngendlela abaziphatha ngayo sebengabantu abalamandla esabekayo, sebengogoliyathi bakoBulawayo. Izakhamizi eziningi ziyakhala ngoba sezisiba forced ukuthi zihambe ngenyawo.
Kukhona yini okukhulunyiweyo ngamastand izidanda zokwakha sizwa kuthiwa kulabanye abakhalakhala ngendaba yentengo yezidendi
ziyakhala zakamizi ezabo phumula zabo magwegwe bomhlangeni la kwezinye indawo ezathola izidanda izidanda lezi kukhanya abathe bezithenga izimdola le US dollar bekuyi-1 to 1 abaningi babethenga ama 7000 6000 kodwa ke kuthe kusifika ku 2019 sokuthiwa izimdola le US dollar ngakusalingani labo kwasokuthiwa imali yabo isiluzivalo so yikho kabakhala ngakuthi bona bebhadala izidanda lezi babhadala baqeda abanye bathengisa izinkomo ebezama ukuthi labo bathole indawo yokuhlala kodwa ke kathe sokuthiwa bathope up ngama 6000 foot 6000 US dollars so ziyakhala kizakhamizi zithi ngenxa yalokho sezisizwa besezizibona sezithenga izidanda lezo kabili ngoba bathenga bona imali yabo iseselevalo ngaleso sikhathi kungani sokumele bathope up ikakhulu kade bekhala kakhulu ngabe phumula south lesuwa
sizwa kuthiwa izakhamizi zikhulume ngodubo lwengcekeza edolobheni
izakhamizi ziyathi ukuthi ubulawayo esidikidikini ngasahlanzekanga njalo amasuwa besingathi izitishi zengcekeza zikhanya zidubuka imihla lamalanga khonkhana sokusenza ukuthi i-environment ingahlanzeki ngoba zigeleza njalo nje kube lemnuko njalo nje ngakho ke izakhamizi ikwathi sikhala ngakho lokho ukuthi kakulungisiswe ukuze labo baphile kwi-environment ehlanzekileyo sasesithinta ke ngendaba yegetsi electricity ukuthi sokuyisivuka mpunzana ukuthi imihla yamalanga ugetsi yahamba nje kungela timetable ukuthi kathi kumele ihambe nini ukuze abantu balungiselele khonkhana izakhamizi sikhale ngakho ukuthi kuyazi limaza kakhulu ngoba bagcina bengasakwazi ukuthi baplane njani kube sokusibake le ndaba ye continuous assessment learning area isingathi ikhala iyona leyo ndaba inganto abazali lanxa bayathi ukuthi into enhle sibili ngoba iyancedisa ukuthi abantwana ekucabangeni lapha bathuthukise ukucabanga kwakho kodwa kwakusuka kubahluphe linani lama assignment lama task lawo bese ngathi ngamakhala lawo ngoba lisuka libe ningi kakhulu okubangela ukuthi nxa umntwana eprimary ubuyenza 9 subjects ubuyenza 8 subjects ubuyenza 10 subjects konke le secondary acine selomsebenzi omnengi kakhulu for instance nxa umntwana esesecondary mbulu yenza 11 subjects ugcina sebhale 55 amakhala ugcina seconcentrate kakhulu ukukhala akhohlwe ngalokho okumele akwenze lawa amanye amacomponent ale waiting engazanti iphezulu so ke izakhamizi bezikhala ngakho lapha le mbuzo ebuzwayo abanye bayathi ukuthi umntwana eseprimary uzafica ukuthi imbuzo aseyibuzwa singazanthiwa ngumuntu obhale i-thesis ye-PhD
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association Inhlanganiso emela intatheli izindaba eYoung Journalists Association isisole ukubotshwa kwentatheli izindaba zephephandaba leNewsday izolo zisetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo oyedata protection act iNewsday ithi ababotshiweyo laba ngumhleli wayo uWisdom Mudzungairi uDesmond Chingarande kanye legqwetha lenkampani uTatenda Chikohora amapholisa athi abathathu laba badinda udaba lwamanga olwalumayelana ngokudoniselana kwabaphethe amathuna eGlen Forest Memorial Park igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshelela umsakazo ukuthi abathathu laba baphange bakhululwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weYoung Journalists Association uLeo Pold Munende
umthetho osifaka engozini kakhulu yile abayithi code i-criminal codification reform act lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijeneni bayawu nesikhiwa ngithi bayawu interpreta ngendlela abayabe befuna ngawo bayakwazi ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesikubopha uyintathela izindaba usebenza wakwazi ukuthi kumbe indaba owayibhala izulu isibangele abayithi ngesikhiwa yi-alert and despondence anything umthetho onjengokhodi ususetshenziswe yonke indawo yiwo esingathi khathesi ususihlupha ngasihlutshwa ngabo-ipa i-ipa yangani yalungiswa kodwa asisuthisekanga ngayo kodwa yangani yakhitshwa kodwa khathesi umthetho lo owekhodi yiwo osusetshenziswa ngurhulumende wethu ukuhlukumeza intathelo izindaba abamela amalungelo abanye abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esikubonayo
Yebo lithi imithetho le mibi kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentatheli izindaba ngoba kungaba ngumhlambe kazelusile kungasuke kube ile nkinga enkulu elizweni
yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizake size kuthiwa kulomthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayabothwa asizake size kuthiwa sizokuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejele engelalapho ayabe engelacala khona wazabothwa kodwa nxa kuyindaba yentatheli izindaba wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abayenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intatheli izindaba kufuze zibe zisebenza kanjani yithi esahamba esikolo yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza njani yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentatheli izindaba sithi hhayi omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo ababengamagqwetha thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation sifuna ukuthi nxa omunye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu yokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto ayabe phambanise ngazo njengabanye njengabodokotela njengamaloya why kufuze kube yithi sodwa esenza njalo ngohulumende yikho okuhluphayo yikho sithina sifuna i-self regulation ngeviki elizayo siyabe sikomnye umhlangano lomphathi intambo we-information nabanye bakhe sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha we-media practitioners bill why umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation uhulumende yabe kwelinye ingxenye thina sikwelinye ingxenye sinyedana ukwenza ukulungisa i-industry yethu esingakufuniyo yikuthi uhulumende ebesitshiyo ukuthi ungenza so siyakubopha ungenza so siyakwenza so
uLeopold Munende ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isikhumbuzo sowaye ngumqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uConti Mhlanga siza kwenziwa kusasa eBulawayo Amphitheatre phambilini kokungcwatshwa kwakhe eLubane ngomgqibelo. Umqondisi wogatsha lwezemidlalo ole-National Arts Council umnumzana Nicholas Moyo utshelele liphephandaba ukuthi bekumele lumbuthano wenzelwe e-Amakhosi Theatre kodwa kwabonakala ukuthi lindawo iza kuba ncinyane ngalokho uzenzelwa e-Amphitheatre. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi intengo yamafutha ezimota iqhubeka isehla ukungabangela ukuthi intengo yokudla lempahla ezitolo yehle. Leli phephandaba lithi intengo yamafutha la yehlile njalo izolo osokwenza ilitha linye lepetulo libe i-$1.60. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi bakaStudio 7 kundawana zonke zelizwe, siyaphila siyabonga umsebenzi esiphathela wona. Siyamangala mina abantu bezihlupha besithi wona amavoti njani akuncedi lutho. Kambe emhlabeni sima uzelwe ngowesifazana kukhona okungapheliyo yini noma uyenzani kumbe uyenzani kukhona okungapheliyo kuwe yini uzibuze lona umbuzo uzakubona ukuthi akukho. So lona lo mbuzo okhona uyohlukuluza abantu sekubuhlungu ebantwini yikho lapho osuzagcina khona. Yonke into ibuhlungu mase siyaphila. Khumbulana amazwi baba umuntu umgangu wa ukhethe zaphuma ngathi ngawukabanga ukuthi uphupha usuthi indumba ukhohlwa ngaleli lizwe ukuthi ungalibuzi ngathi ividi yakhona uyaphuma yikho khona okungenzakala empilweni akukho phezu kankulunkulu yabongaizibingelela lonke sathanele sabongani ngithi linjani khona ngapho bilami likhokhona
ndivuka njani mzulu kandaba mthokazi omuhle kwistudio seven lapho indaba engingayo lapha ngathemba mliswa lapha engumzwekuseni esithi yena uzakhuluma-ke ntambama-ke ngendaba kasuzan mtami lo wadlengulwayo ngupresidenti lo esithi yena uyala ukuthi hhayi akulanto enjalo hhayi indaba ikhona baba mliswa lobo ungaze ukhuluma uthini usuzan mtami ukhuluma kuhle kuhle ukuthi wena lenza ingane kuhle kuhle kuloku uvumelana kodwa ngemuva khonokho kwakuvele kwaqala kwenzakala ukuthi yena wadlengulwa ngupresidenti ele minyaka engu-15 njalo sesikolo into enjalo madoda lingaboyivikela ngoba vele iyenza ukuthi lize liphambanisile ubuye kuye wena mthwakazi wena wena mthwakazi wena ye into iyenza esibili hayi i-tribalism yakho lapha hhayi uyifaka kakhulu kakhulu and uyayixotsha abantu wedwa khangela ujamisa akhulumi loba ngokuthi mndebele kumbe mshona hhayi ikhuluma ngezimbabwe wena lokho ubhizi uphethe hhayi uyasiyangisa mani zama ukuthi uchiyane le nto yakho leyo yokuyehlukanisa abantu leyo ungabe uzenza into yakufuna lize liqunywe khulunywa ngelizwi lizwe ukuthi liqunjiyane lokuningi-ningi lokhu bakithi liyasiyangisa thina sithi hhayi asikhithi mengigoshamisa ngoba nguye lapha nesimkhangelele lapha ukuthi hhayi angaba phambili ngokuhamba kwesikhathi izinto zizilungele nyabona
studio seven ninjani basakaza abahle hhayi siyabonga siyazizwa indaba engithi kubafowethu laba basebhotswana legoli ababelokho besithi thina sihambe siyovota esisekhaya bethi sihambe siyovota bona bekhuluma besebhotswana akubo south africa kathi bona indaba engabuyi bezovota bona indaba engabuyi bezovota babuye bona bezovota ikonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungeni lo siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakazi akusela izapho yangikhona yaginywa izanu ngeke size siyivotele sesizame imthwakazi sesizame imthwakazi ye sesizame ukugxila kiwo beseke sibona ukuthi imthwakazi wena izasishiya lakho kokuvota sivotela abantu besitshoneni hhayi hhayi amashabi hhayi sesidiniwe ngakho vela kusincedi ngalutho akusizi ngalutho futhi njalo soze kwafa kwasisiza ngalutho lokho ukuthi bathi siyevota sesikhanisilile lokho hhayi asikugqugquzeli thina athe sesizame imthwakazi sike sibone ababuye bona babuye sizoncedisana sikhulume ngisiyevota konto besitshele ukuthi siyevota 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 bona behleze e-south africa lakubobhotswana bethi siyevota sivotele bani kekho umuntu esimbonayo esingamvotela thina ngiyabonga ngiyabonga studio seven
yebo sakubona sakubona studio seven sakubona studio seven lapho sakubona salibonani lonke mandebela amahle manje lalelanini lapho abazali bami bonke labantwana labazukulu konke izanu p f vele ayinathuba ayinatshanse okwamanje nje lokhuyana abakwenza kuthiwangelahayi angeke sikuvumele kokuqala one thina lapha masifika laphana masivele siyavota sika sivota nje sitshale siyazi ukuthi ma siwinile akula mavota azophuma after 3 months akula ma-results azophuma after 3 months ngaleyo ndlela kuzofuneka nje sizimele sigijime singene endleleni sigcwale imigwaqo yonke indawo lapho-ke siyabe sesifuna ukubonisa la masotsha khona la ukuthi bona baphethe imibhobho noma yini sizobakhomba ukuthi bona ngeke baseze lutho angithi manje bona sebeqalisile ukusibonisa ukuthi bayasethusela kodwa-ke phela ukusethusela kwabo ngeke kusize ngalutho ngoba ma sesivotile siyabe sifuna ivoti lethu liphumelele studio seven ngifuna uhlale wazi ukuthi if uwina lapho okhethweni umfana iwina lapho abantu bahlale bered ukuthi vele siyangena endleleni futhi asesabi siyangena endleleni and siyalwa ma ngabe kuyaliwa kuyaliwa sizowina futhi ma ngabe kuyaliwa kuliwe sizothatha ngenkani-ke ma sokuthathwa ngenkani kodwa kuyukuthi siyabe sinjani uvotiwe kwawinwa abantu bahlale beyazi indaba enjalo
njani ngapho kwistudio seven njani kwistudio seven hhayi mine ngikhulumayo prince uprince ophume ngigwalasekasisamo khona ngingalevele thina umabhalabhala hhayi nabakithi bengicele ukuthi nabe lowo mdala loyakezize ukuthi ukhuluma ngani lo akade ngugawule lo ezanophile fulo hhayi bengicele sihlonipha abantu sibili okuzwayo kakhulu lathi sihloniphe sibili ngoba ambona ukuthi into engakhulunywa umuntu obengqondo sike sigqandeke futhi yini esithile ukuthi yena kulokuthula elizweni ambona ukuthi uyakwazi kumbe njengoba vele abantu bezane bona bejayele ukuhlala behlukumiza abantu nabona kuwuthula kwakho kwaba kuthiwe kuhlala bebulala abantu hlale abantu hlalele evalwini njengenyamazana ngenxa yabogawuli labobhudi bakho mina ngakho
siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezimelika. EliChina liqhubeke lisethula amazwi aqatha kulandela ukuya eTaiwan okwenziwe ngusomlomo wedalele The House olemelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ukufuthelana kweleChina lelemelika kubikwa sokufike kusibanga esikude. EliChina lisole umongameli Joe Biden lisithi wehlulekile ukumisa uhambo lukaPelosi. Lokhu kwenzakala impi yakwele Ukraine leRussia iqhubekela phambili. EliRussia lisehluleka ukuhluthuna amanye amadolobho lapho kubikwa kulokulwa okwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leRussia liphezulu kwepressure enkulu kakhulu eyokuthi nxa lingathi lilizwe elesatshwa ngomhlaba wonke jikelele kodwa libe selikhulelwa lilizwe elincane elifana leUkraine kungabe lihlazo elikhulu kakhulu. Ingakho iRussia iyagaya zonke indlela zokuthi ingenza njani ukuthi inqobe iUkraine. Ingakho benza ngakho konke okusemandleni ngoba bayazi ukuthi nxa kungenzeka ukuthi banqotshwe iUkraine kuza ukuthi sebetshengisele iweakness yabo kumhlaba wonke jikelele. Ingakho libona ukuthi kuba lendlela eziningi abayilwisa ngayo impi leyo ukuthi banqobe iUkraine njalo sebekhuluma ngodaba lokuthi babona ngathi akube le regime change kukhitshwe umnumzana uZelensky laphana weUkraine okwenzela ukuthi nxa engakhitshwa babona ngathi impi leyi isingaphela ngoba babe sebeza faka eyabi puppet oyabe ezalalela umnumzana uPutin kuko konke akudingayo kuko konke abe kuhlongoza ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kweUkraine leRussia.
Ake sikhangele impi yeRussia leUkraine. Ikhanya impile isidonse isikhathi ubona ngani izaqhubeka inje yini kumbe sizabona ele Russia likhulela ele Ukraine.
Kuvamile ukuthi ngaso sonke isikhathi enxa kusiba lezimbo ezifana lazana lezi kuba khona abantu abangahambisani lakho lokho okwenzakalayo. Okufana lamaye amasosha isibona ukuthi bebekhona abanye amasosha kade bethunyelwa lapha ukuthi abahambe bayokulwa kodwa kade befika ngale badizethe bachiye noma bahambe baqhubekele phambili bazihambele baye kwamanye amazwe bachiye izikhali bengalwi. Kodwa-ke ukuthi uPutin usasele ndlela eyokuthi abe nokuthandwa elizweni lakhe ngibona ingathi basamkhonzile uPutin ngoba ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lweSoviet Union. Ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lokuthi nxa abantu bengabambananga usho ukuthi bazadilize iRussia, iRussia izahlaselwa ngamanye amazwe amaningi kakhulu okuzabhidlize ilizwe leRussia. Ingakho abanye abantu abaningi imbali yeRussia bayayazi kusuka ngesikhathi seSoviet Union ukuthi nxa kungaze kufike leso sikhathi sokusho ukuthi iRussia isingabe lilizwe elingadubeka kakhulu elingaluza i-economy elingadilizelwa izinto elingadilizelwa izinto zaleziningi kakhulu. Nxa bengavumela isitha singene ingakho sesike sakubona ukuthi okutshengisela sobala ukuthi abantu basamkhonzile uPutin. Bakhona abanye ama-pilots abake basuka bathi behamba befanele behambe beyokulwa bayenelisa ukuthi babe lendlela zokucommunicate lamanye ama-spy ase-Ukraine, ama-spy ase-Ukraine la ebathembisa izimali ezifika kubo $2 million ukuthi ababuye besuke ngathi bayohlasela kodwa bafike ngale bayehlalisa izindizamtshina zabo elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngokwenza njalo ama-pilot lawa ahamba athola yonke information enaleyana bayenza sengathi bayalandela izinto lezi ezikhulunywa ngohulumende wase-Ukraine ukubahuga ukuthi ababuye. Kodwa-ke ekugcineni sibone begcina bengasakwenzi khonkwala begcine sebephenduka beletha yonke information enaleyana bezoyinikeza uhulumende waseRussia okutshengisela sobala ukuthi basamlalela njalo labantu nxa sibona abantu abaningi balokhu kukhuluma nje bakhuluma ukuthi bona bayamsekela umnumzana uPutin ngendlela ayenza ngayo izinto njalo le ngendlela ukuthi badefenda i-sovereignty yabo.
Umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube ngolandela ezombusazwe welemelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathole imininingwane yabo ingaqondanga. Izakhamizi zakobulawo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhla Sanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.